idale leli likhangelelwe ukuthi lizaphuma lokuthiyeneyo okumele kuxoxwe ngabalandeli bebandla leli esigodini. Umhlangano wePolitbureau ubulokhu uqhubekela phambili ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni. Kodwa ukhanya engani idale leli lifuna ukuthi kukhulunywe ngokuvuselela umnotho welizwe, ukukhuphula iminyaka yomuntu ofisa ukuncintisa ukhetho lukamongameli, ukunika ibandla leli amandla okukhokhela inhlelo zikahulumende lokunye okuthiyeneyo. Kusenzakala konke lokhu kunezinye izigaba esezivele zakubeka sobala ukuba zifuna umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ancintise ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2023. Abalandeli bebandla leli bakhangelele ukuthi umhlangano lo uzaphuma lezinqumo ezizathuthukisa ilizwe. Omunye wabo ngumnumzana Jairus Maropa obona ngezempilakahle lokondliwa kwabantwana kubandla leZANU-PF obulawayo, othi ukhangelele ukuba kuzathathwa isinqumo sokuthi kumiswe ukusetshenziswa kwemali yeMelika ezibhedlela.
So thina lapha kubulawayo sikhangelela ukuthi i-first resolution yethu ezeBulawayo province sifuna ukubisela upresident wethu i-Dean Emmerson Dambudzo Mnangagwa 2023 as a sole candidate for ZANU-PF. Ngimuntu sikhangelela kakhulu kubulawayo. Okunye engakhuluma ngakho ngokuthi sikhangelela ukusebenzela namanye amazwe. Thina sikhangela ukuthi ukusebenzela namanye amazwe sisebenzela la kuhle, sibe nemathuba ukuthi siyenzele amanye amazwe abuye azenze amabhizinisi lapha eZimbabwe. Ikharenti yethu sisebenzisa, sifuna ukuthi sisebenzise ikharenti leyani engakuthi singakwanisa ukuthi sisebenzise. Ngokuthi lokho sikubona kathesi ukuthi sitransima, ngokuthi sisebenzise i-USA, i-USA lakhona thina singaliphindi lapha eZimbabwe.
Unkosikazi Rejoice Sibanda, umsekeli womgcini sihlalo wohlangothi lwabesifazana kobulawayo, uthi bakhangelele ukuthi kuzakwenziwa isinqumo sokuthi kumele kulungisiswe amathuba abomama labesilisa kubandla leli ephalamende lakuhulumende.
Asikukhangelele ukuya ku-conference ukuthi at least ama-resolutions esiwayenzileyo amayelana labomama afezwe. Ama-resolution anjengokuthi khona i-50-50 representation kuma-post wonke, whether ku-government kumbe ku-party, yikho esikukhangelele ukuthi kufezwe khona lokho, kulungisiswe.
Obona ngezokuthwalwa kwabantwana kubandla leZANU-PF wobulawayo, umnumzana Victor Mpofu uthi ukhangelele ukuba umhlangano uvumelane ngokuqotho ngombuso wezabelo, njalo kungabi lenkulumo lomanyano we-MDC Alliance.
Njengoba omunye wami sekhulumile, mina okunye ngakwengezelela lapha ukuthi si-devolution of power ibuye yenziwe njengokukhuluma kwakhona, singabona kwesikhuluma kungenziwanga. Right. Okunye ukuthi amavoti asebuyile adlula, mina bengikhangele sikhangelele ukuthi singasaba le ground yokukhuluma futhi le-MDC ngoba isibisele emumva instead yokuthi siqhubeke sisiya phambili.
Kusenjalo abanye abalandeli bebandla leli lezinye izakhamizi zakobulawayo bathi umhlangano lo kawusoze ulungise konke okuhluphayo eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Nkululeko Nyathi osakhulayo olilunga lebandla elibusayo.
Le conference abayenza imali zonke lezi ngabe bazithatha belungisa umnotho welizwe.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Themba Mlala uvumelane lo mnumzana Nyathi.
Ye, i-conference yeZANU-PF bona bathi ngeyokuthi bahlangane babumbe, but thina siyithatha njengokuthi seproject yabo nje yokuzidlalisela, bezibuthanele bezipendele imali, akusizi lutho, akubisi lutho, there's no benefit out of it.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, i-5,000 abazabe besemhlanganweni lo esigodini olesihloko esithi Zimbabwe is open for business, peace, unity towards an upper middle income economy by 2030. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.